Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Lo ikufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha bazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo.
Umthethandaba waphezulu oye High Court usulahle isicelo samalunga awe TCCC agoqela umnunzana Amos Chibaya labanye esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela eParliament. EleZimbabwe lethi lifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze lingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council. Ukubikwa kule ndlovu ezedlula ikhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kukancabakazi lo mpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court usulahle isicelo samalunga awebandla le Citizens Coalition for Change a TCCC agoqela umnumzana Amos Chibaya labanye abalichumi lasikhombisa esokuba kumiso ukuxotshwa kwabo edalela eParliament. Umahluli esithi kulolunye udaba olwalethwa libandla leli okumele luqale lukhangelisiswe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedalela High Court uJustice Bisirayi Kwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela eParliamente kwakungekho emthethweni besithi ngabamazi uChabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ukwenda wazise ukuba udaba oluvele lusemthethwandaba olokuba uChabangu ungunobhala weCCC lobahatshi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguChabangu kumiswe. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchasise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Lo ikufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha angifuni ukusebenzisa baleli ukuchapa kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile amasummons. Amasummons ababe wafayile hayi ngokuthi konoka sebekucela kathesi ku-application kube yikho ukudetermine. Ikhothithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibane ngozibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe-CCC kumele abekwazi ukuba uChabangu ulamandla okuxotshisa wonke amalunga ebandla leli eParliamente ngoba wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi sikubone kwaba njalo ngoba yithe kade si-applyile ukuthi kube njalo. Kodwa isincitshile ama-costs angani athe xaxa kodwa kungasenani ikho sokugona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loChabangu umnumzana Jameson Timba utshele intatha lezindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaChabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uChabangu athi usebenzelana leZANU-PF.
UChabangu usetshenziswa nje libandla leZANU-PF ukudunga amanzi ade clear awe-TCCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-Advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uchabango bafika lapha abafuna khona.
Kodwa ibandla leZanu PF liyakuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla le-CCC akulane lelibusayo. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Farai Marapira uthi bazalandela okuza kuphuma imthethwandaba.
The ZANU PF, we do not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
Njenge ZANU PF, asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani, kodwa siyabakhuthaza ukuba baqhathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaChabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi kawasoze phatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthetho wandaba ukuba angene kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguChabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngompalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
IZimbabwe ithi ifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze ingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe-United Nations Security Council. Iphephandaba le-Herald libika ukuba lokhu kwethulwe ngumnumzana George Charamba kwele Uganda lapho kulomhlangano we-Non-Aligned Movement. UCharamba uthe iZimbabwe kumele ingene kuhlangothi lolu oluqathekisa ukuvikela amanye amazwe ahlaselwa ngamanye mahlayana kanye lokulondoloza ukusetshenziswa kwezikhali emhlabeni wonke jikelele. Inkulumo kaCharamba ichothozwa ngabazimeleyo abathi iZimbabwe akumelanga ingene kuhlangothi lolu ngoba yephula ilungelo loluntu. Kodwa abakubandla elibusayo abagoqela umnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende uyasekela okukhulunywa nguCharamba.
Udaba lolu olwe-UN Security Council olukhulunywayo namhlanje ludaba esikhumbula ukubana lwake lwabanjwa very passionately ngumuyi uformer president wethu ubaba uMgabe ebuza ngokuthi kanti vele kuyini ukudala ukubana amazwe afika lapha engafakwa kukhansilo naleyana kufakwa amazwe nalawa abakhuquluzi benotu bethu wakukhulumana amazwe afrika kumele lawo azithole ephakathi labantu ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto eziphuma khona bana zisuka zingasiphathi thina njengabantwana be-Afrika nga. So nxa iZimbabwe la isukulwela khona ukuthi ngabe kwenzakala njalo kuba yinto epheleleyo njalo into elungileyo kumele ngabe uyakuthakazelela kulokuthi akuchothozi. Kodwa-ke antabona uhlupho esinalo ukuthi kona sinabantu vele abachothoza into yonke ezilonge isenziwa nguhulumende wethu walapha eZimbabwe ukhokhelwa libandla elezanu pio which is very unfortunate nxa ukukhangela.
Ye, kodwa ungazikhangela phela kulabanye bathi eleZimbabwe lephula ilungelo loluntu ngakho-ke nxa lidinga ukuthi lingene khona ngale lizama ukwenzani khona.
Ungakhangela amazwi ayephula ulungelo loluntu awusoze ubala iZimbabwe eduze kwamazwi onalawo. Kula mazwe ndoda aphambanisa ngendlela ephakemeyo kakhulu angakhulunywayo angakhulunywa ngahawo ngoba abazange bebephoxe i-Western World. Ye, kungabe kunempambaniseko lapha lalaphana ezenzakalayo bana sombambaniseko ezokuthi songathi akhona sesingehluleka ukubana zilunge iy'ndaba ezinjalo. And okunye futhi okuningi makubona kaloku izinto ezingayisizo izinto ezokubunjelwa nje ukubana kuhlale kugcona kungcoliswa ibizwe leZimbabwe asithakazeleli vele ukubana kube labantu abahlukumezwayo kumbe abantu abahlala behlukumezekile. Sifuna ukuthi ngaba abantu bonke siphila ngokuthula lokuzwanana lokuthandana lokubambana. So abantu ababesenjalo nje ngabantu abapha ukuzikhulumela ngendaba zokuthi kona i-politics zethu sezipolarize kakhulu sokuhlala kuyisikhathi sokuhlala kuyikuliwa ngezikhathi zonke okuyinto ongabelanga ukuthi ngabe iyenzeka yona leyo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZanu PF njalo wake wamela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende. Abaphikisayo bathi akumelanga uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa angene kuhlangothi lwe-United Nations Security Council. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa omele isabelo seMatabeleland South edalele Senate utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba uqathekile ukuba iZimbabwe idlelane lamanye amazwe kodwa kusakude phambili ngoba yephula ilungelo likaZulu.
sibe lobudlelwano obungaphandle kwabomakhelwane bethu, sibe lobudlelwano lamazwe angaphandle ngezikhathi eziningi esesidilize ubudlelwane bawo. Sikhetha ukuba lobudlelwano lamazwe angalaqiniso ezikhathini eziningi, amazwe angami kuhle in terms of ama human rights violations, lezinto ezinjalo. So siyafisa ukuthi nga njengelizwe siyangena enhlelweni ezinjalo lobudlelwano obunjalo.
Kulabanye abathi ukungena ku-United Nations Security Council kwele Zimbabwe kungeke kwenzakale ngoba ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu. Kambe ngathi ngakhona
ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu ezikhathini eziningi. Mina njenge-opposition member ngiyakutsho lokho ngoba ngisenge ngaku-experiensa kakhulu. And kunjalo nje asifuni ku-addressa singathi the elephant in the room in terms of ama human rights violations. Kungasi yavumelana ukuthi kulalaphe esiphambanisana khona sikhulumisane njengabantu silungisisane. And all the time kungafika indaba zokhetho eZimbabwe yikho lapha ongathi ubhova lwakhona luvuka kakhulu, abantu bachaywe balinyazwe bengafuni ukuthi amalungelo abo okukhetha ngabe umlungu ledalela eParliament, ungabe ungukansila, ungabe ngumthungameli welizwe. Kungani asifuni ukuthi abantu bazikhethele ngendlela abafuna ukukhetha ngayo? Isikhathi eziningi siyafisa ukuthi ngabantu ukuthi lisingilizwe, siyabukela abantu behlukuluzwa, siyi-opposition siyahlukuluzwa. You know, ngibone ngani singakhangela compared to ngesikhathi umgabe ekhona. We have gone to new laws. Kuthiwa sesihambe phansi kakhulu in terms of ama human rights violations. UJob Sikhala usejele for over 600 days khuluma kunje, and kungela cala ukuthiwa leli ngelakhe ecatshangelwa. Kanti i-right yebail ukuthi umuntu athole ibail athethwe esekhaya kulungelo loluntu. So why are we ignoring ama-rights anjalo siyilizwe, sigijimele ukuthi sihlukuluze umuntu abotshwe ahlala amalanga ejele? You know, bese kusithi ngelinye ilanga uzokuthiwa hayi uJob Sikhala ubevele ngalacala kwasekuqaleni.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa umele iMatabeleland South edalele Senate ubexoxa lo Gibbs Dube esematobo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Ukuba lilunga le-Security Council kungela amandla wokuvota, angiboni ukuthi umncedani i-public relations ukuphungubaubuzama ngithi sibonakale ngithi sikhona, ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala. Angiboni nje lokhu nje ikupenda nje indlu everithi siwa ye kungaba yinto enhle nesikhe wangathi it's a feel good thing ukuphunguza nje ula madlabuzane, kodwa kuba ngenti lutho. Angiboni ukuthi kuncedani.
Kuyini manje okwenza iZimbabwe ifise ukuthi ingene khonapho?
Hayi, kuphinde kutshiwo ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kusade kule nkulumo eziningi ezokuthi iZimbabwe kayihambisi izinto zayo kuhle, ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle. Yikho sibona ngathi mina uhulumende uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise. Kodwa hayi, angiboni ukuthi kungaguqula. Ye, nxa kunganceda ukuthi sekukhulunywa ngamalungelo abantu United Nations sokuvotwa, iZimbabwe nayo silizwa sithelwa ukuthi nxa lilapha hathi bambani abantu uzinge kungaba yinto enhle. Kodwa akula nto engitshengisayo ukuthi amazwe angene ku-Security Council bengavoti kule nto ekuqhawuleyo lapha abavela khona.
Akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho?
Nxa abantu bexabana kade zantho i-Israel iyaxabana ne-Palestine, ama-resolutions ayabe thathwa yivumelana lithathwa, kodwa kule nto eguqukayo kule ndawo eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi, indlala. Kubuze omuhle sibile ukuthi i-United Nations ngwayo kunganceda ndibona abavotayo o-America nabo-Russia nabo-China labo-Britain nabo-France, kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizizi lutho.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseHarare. I-Non-Aligned Movement igqugquzela ukuzimela kwamazwe hathi ukuba abe phansi kwamanye. Ugatsha olubona ukulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority luthi kule ndlovu ezedlula ekhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kwaNcwabakazi loMpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Tinashe Farao uveze lokhu kuphephandaba leGuardian wafakazela umsakazi weStudio 7 ukuthi kulezinye njalo eziyisithupha abathole zifile kunsukwana ezedluleyo, njalo bacabangela ukuthi zibulawe ngabazingela ngongekho emthethweni. Sixoxele ukansila wedede kuward 18 eWange uMnumzana Stanley Torima.
Izulu mhlawumbe kukhuna kathesi isikhathi sonke lesi sikhathi singelazulu, so ngibona ngathi nxa besithi kule ndlovu ezinamba enjalo ezafayo kutho ukuthi ziyake zibulawa lokuswela amanzi lokuswela ukudla okufaneleyo. Hayi, indawo yethu is very dry, hayi iWange, and udiwo njengalolo vele olucommon kakhulu, and inyamazana ezinkulu ezinjengendlovu ziyafa nxa zingaswela into enjengamanzi kakhulu.
Kathesi njengoba izulu lisina kumbe selana, asekhona yini amanzi kanye lamadlelo?
Amanzi akhona wona lawa batholakala lokhuna kwezulu, but ayenelisi okuningethi ufunayo ukuthi lisize inyamazana ezinjengendlovu. Alikhani kakhulu izulu okuthi zithole amanzi ayenelisileyo indlovu, but okwakathesi izulu kade lisina. Ngake ngananzelela eveni etareni one of the days zazizama ukunatha amanzi asetareni kutho ukuthi lapho ezidare khona ukunatha lapho okuma khona amanzi kade lisesemalutshwani kureproblem yoludaka oluningi kakhulu, but amanzi kathesi izulu kathesi liyana kakhulu okokuthi sikhangelele ukuthi ringakontinua for a week or two liyenza so kuyabe sokula amanzi ayenelisee ukuthi zingajova isikhathi esifitshane mfitshane zithola amanzi ayenelisileyo.
Akula ndlela yini udubo lolu olungalungisiswa ngayo, kumbe ukugebha izikotsho, kumbe lungalungisiswa njani kahle kahle?
Yiyo yodwa yona le indlela yezikotsho enginethemba yokuthi abezemvelo abe-National Parks labo bayenelisile ukugebha ama-boreholes phakathi kweganga le-National Parks, but i-problem yokuthi indawo ehambeka amanzi kachana, so izikhathi ngase zifika ko-October November amanzi akhona ayesekachana ukuthi izikhokhelezana ziyae zingasaproduce amanzi ayenelisileyo ukuthi indlovu zezikwanisa ukuyenza njani zezikwanisa ukuthi zithole ukuphila.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila kaward 18 esigabeni sedete emangweni weWange. Ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oweStudio 7. Idale leHigh Court lithethe isinqumo sokumisa ukuxotshwa kwemuli ezidlula amakhulu ayisitshiyangalombili 800 eplazini leskia farm eNorton eMashonaland West. Imuli lezi zileminyaka engamachumi amabili zihlala eplazini lele. Uhulumende esebenzisa ugatsha lwezomhlabathi ubezama ukuxotsha abantu laba ababe yizisebenzi zeplazini leli, umnikazi engakaxotshwa ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlaba. Uhulumende ubephe izisebenzi lezi amalanga amathathu ukuthi zithuthe, okuyikho okubangele ukuthi ziphanyeke lolu daba edalele High Court ziphathiswa inhlanganiso yamagqwetha amela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Igqwetha labo elivela kulinhlanganiso, uNkosazana Ruthendo Mchenje, utshele iStudio 7 ukuthi umthetho awuvumeli ukuxotshwa kwabantu kungela ncwadi evela edalele emthethwandaba, njalo bengaphiwanga enye indawo yokuhlala, okuyikho kwenze bathola isinqumo esimisa ukuxotshwa kwabo lokho. ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance.
Ye, mina ngikubona kuyinto engaqondanga ukuthi abantu baxotshwe eplazini ngoba uhulumende simazi esithi yena umhlaba awuye ebantwini. Usuthethwe ke umhlaba kulelo khiwa abantu sebehlala iminyaka yonke leyo kulelo plaza selithathwa. Njalo ukuthi iplaza lelo lithathwa lisiwa ngapi kusho ukuthi sokufuneka ukuthi liphiwe zona izikhulu ukuthi kube yizo ezilithathwa zibe le ndawo yokuhlala. Alaba abantu abangelalutho abadla imbuya ngothi kube yibo abadubekayo besiya phambili. Uhulumende kake akuzama ukuthi kwesinye isikhathi akahambe ngendlela yona le yabe itshela abantu wathi uyayenza. Ngoba izisebenzi zemapulazini vele zalimala kakhulu, bonke abantu abasebenza emapulazini baxotshwa laphana kwabuya izikhulu zafika zathatha ikakhulu ezezana.
Umthetho welizwe uthi nxa abantu bexotshwa kufanele kube le ncwadi evela edale lomthethandaba, kodwa laba bebefuna ukuxotshwa kungela ncwadi le.
Ye lokhu kubonisa ukuthi vele silelizwe elingalamthetho. Uhulumende uyabhala imithetho kodwa kayilandeli. Imithetho yeZimbabwe vele iqonde ukuthi khona incindezele abantu kazana kuthi ke abakhulu kube yibo abazenzela santana. Awulandelwa vele umthetho eZimbabwe. Khonapho loba bengabe bedliwe yikhoti ungabathola lokho bezenzela abakufunayo. Khona lokho kuyagcwalisa kakhulu lokho okuchiwo ngabanengi ukuthi ilizwe kalilamthetho.
Sikhangela amalungelo oluntu ikakhulu ekuthini umuntu wonke athole indawo yokuhlala. Ubona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuze kuthuthukiswe ilungelo lelo eZimbabwe?
Ye vele ikakhulu iZimbabwe ubona uhlupho lwayo kuze kuwe lo mnotho ikhona apho ukuthi amalungelo kawananzwa, amalungelo awabantu loba ku-property rights abantu abalamalungelo, ku-political rights abalalungelo abantu kubhaliwe ku-constitution kodwa kakusebenzi okuyizinto okwakhona khona lokho. So ke kulohlupho olukhulu kakhulu. Vele uhulumende weZimbabwe ayikho enye into engasiza. Akulalanga lapho angakhupha khona izigodo endlebeni alalele.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Namhlanje esigabeni sethu sengxoxo mpikiswano kwezombusazwe sihlaziya ingxabangxoza yokubandla le-CCC eliholwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lapho ozithi ngunobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu esexotshise amalunga e-CCC ezikhundleni zawo emakhansili e-Senate lephalamende, njalo wavimba abanye ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-elections awokugcwalisa lezi zikhundla. Lokhu kwenzakala lanxa ebandla leli elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu akalalungelo lokwenza lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Lento eyenziwa ngumnumzana uChabangu ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uChabangu umuntu esebenzisana nebandla le-ZANU-PF ezama ukuthikileka kumbe ukubhidliza umzabalazo wabantu. Ithemba lokho lisesekhona ngoba abantu beZimbabwe iningi lapha khanya bahlakaniphile ukudlula indlela njengoba lokhu belandela i-CCC nangokwayo isikhokhelwa ngumnumzana uChamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguChabangu labangane bakhe.
Yebo-ke ingqobe isikuwe mnumzana Siso, ngaso ungathini ngamazwi kamnumzana Ndlela
imbangela yama recall lawa ama councillors esiwa recallileyo angu-8 ngabantu abavela emashungo 1 uvela eChipinge bengabantu aba-impoziweyo besuka begadishe amabhasi besuka eHarare kunye lama-MP kube ne-imposition ekasisenzakala abesishonele ikanzile ifolosi isematrelen north ilapha okulabantu besimambiyeni labantu besimbekuleni kunye namadonga labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-importiweyo from another form sokumele ayithatha isikhundla sokuthi abe ngomiya efolosi ngibonga abantu befolosi ukuthi bakwala lokho ebet bridges isik now is of a problem the asiyikhansila kwamashonali ibet bridge isemathebeleni ane I think ubaba Indlela ngisase ebuthongweni ngingakaqedi khonapho elebani kube nabantu beshonini abambaa ngizifota ukuthi mhlawumbe kuzakuba kobulawayo njengoba sebebiza isigodlo senkosi njengendawo yokuhlanganela wonke okuba ngokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukusola uThabanga ukuthi uThabanga wenze into elesizane phakathi akulanto elesizane njengoba uThabanga uThabanga wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ngumfowethu lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asokuthumise mhlawumbe ingoma asekayivumelanayo noThabanga nabanye abangane babo ukuthi bacatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu ayibhike very sensitive issue ukhangele ukuthi laba emadebeni south barikhole umama ozelise ngenkomo umuntu walapha injalo uyalapha emadebeni south umuntu kesizelethi layo umogemiluke bebhithi liyakhuluma ngayo umuntu walapha oprince dubeko slanda ngabantu abavele bekusakho esivesi ngabathandazeli lokhu kuvele ukusenziwa ngombuso laboThabanga injongo nje yezanu p f ukuthi izanu p f ithole i-2% majority ephalamende khanye into abayenzekele emavuku lapha bekhipha umnumzana befaka leyo ndoda lowezimali zakhe egolide lo ezanu p f kodwa hhayi imidlalo yabo abayenzayo siyafika emaphetheleni dadewethu
naso indaba mnumzana Siso kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiwo wesigaba
Dubeko Slanda e-Victoria Falls waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamaNdebele nxa ngisithi amashona ngicela lingikhaphe kahle yimhlobo yabo lami nxa ngisithi amaNdebele nomhlobo asitsho ukuthi kasimi muntu ezigabeni zethu kati kubi ukuthi kugadiswe umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba mkhansile ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal the president. Njalo lawo maNdebele ajeziswe nguThabanga ajeziselwe ukuthi benza isinqumo esithathwa yiHarare esimphoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe warecall. It's unfortunate ukuthi at times ama-recalls lawa acina ethire labantu babamelanga anjani abakhaya. Bekulomntanakhe ongene ku-provincial council waba lo mkhwenyana laye ongene ukuba one of the representatives ku-provincial council. Kondemitsho ungene ifamily eyi-1 emakhaya ubaba uThabanga sethatha isinqumo sokuthi hayi noma ngiqume eyi-1 wakhona waseqhuma umama uvelisiwe
mnumzana Ndlela ikusasa uyibona injani
bengibona lempi iqhubekela phambili ikhokhele ngisho lichanisa ngikubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube lezani PF kumbe kube laleyi into yabo Siso le yaboThabanga bavele-ke abakulichance ngoba abantu bezimbabwe into abayifunayo bavele bayayazi okuzayo okwakusasa ngeza ke ngiphawule lapha lamhlanje laboThabanga ngelaleli khona induna esiyabekele yona emqubeni abantu bezimbabwe kabahlale ethembeli njalo bakhubeke bethemba ukuba ulungise lichanisa ezabakhokhela ebakhokhela izimbabwe entsha bekhona uThabanga bengekho ikhona ezanu PF ingekho
mnumzana Siso elakho elokugcina
ngesiso sami libandla okade kumele ukuthi ngani kuyakhumba inyiswano dani ukuthi kukhonjwane mine into ekhulunywa ngubaba uThabanga yinto ebalulekileyo into okumele si-athende especially indimathebelen treatment ngizaphetha khonapho mani
lapho sizwe umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabanga njalo osengusenator exoxa ndawonye lo mnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le Triple C eMathabeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owe Studio 7. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngodabo kancube.